izaphu yilo ibandla eliphikisayo emalangeni elibonakala limelana lokhu kwenziwa ngokuhulumente. Sibhalele umnanga gincwadi simtshele ukuthi into ayenzayo lezi nduna asivumelani layo. Sisuka lapho sayenza i-press conference eHarare sisiya adresa sitshela abantu ukuthi khona sida ngaphi. Lo mnanga kwasimkhumbuza ukuthi lokhu akwenzayo layisikho. Khathesi sile program esiyenzayo esiqoxa abantu abatsha ukuthi bathengisele ukungaphatheki kuhle ngohulumente ngaphansi kwe-hashtag ethi 2028 is too far, u-2028 ukhatshana. Ngoba sesiqale iprogram yokuthi siqoxa abantu beZimbabwe sithi khona kasifune ukuthi uhulumente lokhona akukhokhele ngendlela akhokhela ngayo kuze kuyofika ku-2028. So sikhona mhlawumbe umsindo esiwenzayo awukami mihle nokukhona okwenzakalayo njengabantu beZimbabwe. Siyabamela abantu okubahlukuluzayo siyabakhulumela.
Kodwa abantu bathi phela kuma-by-elections abazange bekubone izapho abazange beyibone kuma-by-elections. Ngakho-ke basekela izanu ngokutsho kwabo.
Umuntu etho njalo uyabe engelaqiniso. Ama-by-election esingangenangayo kuwo yilawa okuchwina okuwine khona uGeorge Fuma labanye. Wonke ama-by-elections abekhona sivela ku-elections sikhontestile impula yakhona kokulwaya isegcekeni sizange laqhandithi futhi e-Bybridge West umama uTorisi. So sikhona siyakhontesta. Uhlupho wabadube uyakwazi ukuthi ungena kukhetho noma-election kuyadula ukubhalisa u-MP kuyadula ukukhampeyna. So sinanzelele ukuthi mhlawumbe abantu kukhona kingakwenzi kuhle okwenza ukuthi bangasivoteli. Sangena ku-drawing board kukhona sikulungisa. 2023 singenile abantu abasevotelanga endaweni eziningi. Wenza i-by-election sangena futhi abantu abasevotelanga. So angazi ukuthi othi kasikubona ku-by-election uyabe sitsho ngapho ngoba wonke ama-by-election besikhona.